esesikubona kusenzakala kathesi ngindaba le ka Floyd sekukuningi osekuzanywa okuhlanganyelala khona lokhu ukuthi bakhulume baze bayifika ekuthenini kwaba lezi mali ezifake konke lokhu asebezama ukuthi bayakhe icala against uFloyd besenzela ukuthi kube sengathi uFloyd yena vele nje wayevele nje wayengumuntu owayesigebenga kukanti bazama ukuthi baprotect yena lo onguye umbulali bazama nje ngakho konke okusemandleni ukuthi bavikele lo omhlophe ngoba umuntu omnyama sonke isikhathi sivame ukuthi sikubone kakhulu ukuthi nje umuntu nga ungumuntu omnyama emakhiweni nxa bekubona basuke babona isigebenga andubana baze bayelele sekuthi bakusondelele yikho sibona ukuthi kakhulu kusenzakala izigameko eziningi kakhulu eMelika uthole ukuthi indlela okuphathwa ngayo umuntu omnyama kungenzeka uthole ukuthi umuntu omnyama ama-chances ukuthi afakwe izankosi noma umuntu omnyama ukuthi ahlukumezeke ama-chances akhona yi-90% kodwa umlungu ama-chances ukuthi ahlukumezeke yi-10% yikho esesikubona kathesi ngama-proceedings lawa ayenzakalayo kathesi ukuthi bazame ukwakha icala against uFloyd ukuthi icala leli lize lichithwe.
Ungathini ngendlela abatshutshisi lamagqwetha omsolwa abaqhuba ngayo lolu daba?
Abatshutshisi benza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo njalo ngendlela eliqiniso phakathi. Kodwa ke amagqwetha lawa ngendlela asebemela ngayo umsolwa lo sebezama bazama ngakho konke kusemandleni ukuthi icala lakhe leli alingabe lisaqhubekela phambili ukwenzela ukuthi lo atholakale ukuthi okushuthi uFloyd uvele nje wayengumuntu owayengazitshonela iloba noma wayengazange wacindezelwa ngendlela ebuhlungu leli pholisa. Kodwa ke nxa sesikhangela iqiniso sekukhangelwa njalo indlela ama-videos la avela sekileta kuqala atshengisela sobala uFloyd wakhuluma waphinda lapha esitsho khona ukuthi akasayenelisi ukuphefumula. Kungani bengazange bazama ngaso lesele sikhathi ukuthi bazame ukuthi batshintshe indlela ababemphethe ngayo kodwa baqhubeka beloku bembandezele kunjalo bengazange kwabe lotshintsho? Indaba leyi bamunkomo iyadinga kakhulu ukuthi ifakele izibuko kakhulu ijudiciary yeMelika ilapho ezabonakala khona ukuthi eqinisweni bona bamela izigebenga yini noma bayenelisa ukusombulula icala nxa kokuthi umuntu engumoni bayelelisa ukuthi bakuhlukanise konkwala bengakhangelanga umbala womuntu ukuthi umhlophe noma umnyama.